sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Khandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-9 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende kaningi ukhangela abantu bemaphandleni kuphela engakhangeli abantu bemadolobheni. Ngoba singakhangela ngomunye wezomnotho, abantu abaningi kabatholi imali eyaneleyo yokuthi baphile.
Unobhala jikelele umanyano wamazwe we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi uphatheke kabi ngendlala ehlasele amazwe amaningi ezansi e-Afrika ukugoqela eZimbabwe.
Amanye amakhepha akhuluma ngokuthi amasosha asemtshelele ukuthi hayi ngilokhu ngeke ukwenza. Kubuye futhi kwenzakale ukuthi hayi ngempela uqinisile futhi akasafoni kumbe uyafuna. So singawukhangela ngendlela ezi.
Umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa owokuthi kasoze aguqule isekelo sombuso welizwe ukuze akhankasele ukuba ngumongameli okwehlandla lesithathu wamukelwe ngembono ehlukeneyo. Abasakhulayo babhekane lesimo esibi somnotho welizwe bathi indlala enkulu lonyaka ilakho ukuphazamisa imizamo yabo yokuzidingela ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Unobhala jikelele womanyano wamazwe o-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi uphatheke kabi ngendlala ehlasele amazwe amaningi awezansi yezwe le-Afrika ukugoqela eleZimbabwe. Isikhulumeli sikaGuterres umnumzana Stephane Dujarric wethule amazwi la izolo ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ehlele indlala njengesimo esiyingozi ephuthumayo elandela eleZambia leleMalawi lawo alezigidi lezigidi zabantu ezidinga usizo lokudla. Ihofisi ye-United Nations ebona ngokuphandela abalambayo e-Coordination of Humanitarian Affairs ithi yesabela ukuthi ukusilela kwamanzi ahlanzekileyo kakhulu eZimbabwe kulakho ukuphehla imikhuhlane efana lowe-cholera. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele umgcinisihlalo wenhlanganiso yeHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula waqala ngokumbuza ukuthi isimo sekholera sinjani eHarare kulezinsuku.
Ngathi lezi nsuku eHarare hayi kuthule, kasizwa ama new cases ekholera nxa ekhona amalutshwana angathi kwehlile kwalezi nsuku.
Ungathi sokulungisisiwe konke yini obekuhlupha okubangele ukuthi ikholera iqhamuke kwasekuqaleni?
Engingakutsho ukuthi umkhankaso owenziwa nguhulumende kuncedile ukwehlisa inani labantu abahlaselwa yikholera. Njalo kule mithi le ababeyithontisela abantu okwakhathesi kulengesikhiwa kule abathi bona yikhiwa. Ikhiwa kayisiyo i-prevention ngoba udubo silokho silalo sibili olwamanzi kusitsho ukuthi noma ngasiphi isikhathi ingasukuba futhi ikholera. Ngoba udubo olukhona yikuthi amanzi malutshwana, njalo kwesinye isikhathi amanzi abuya engcolile, izakhamizi ziyakomplaina kasazi ukuthi kuyini okwenzakalayo koko Jeffrey Motoni Waterworks khona ngale ngoba amanzi abuya engcolile engahlanzekanga kangako. So i-treatment singathi eyamanzi ukuthi hayi kayi 100% right. So lokhu kwenza ukuthi sithi noma ngasiphi isikhathi ikholera ingasukuma futhi ngoba ngesilungu bathi bona nxa uqeda udubo kumele ukuthi ukhangele imbangela esingathi yi-root cause. Nxa i-root cause ungayiqedanga kuyafana lokuthi ugamula isihlahla kodwa sizahluma futhi emaceleni ngoba kawugumanga impande zesihlahla.
Lona udubo lwamanzi lolu lungalungisiswa njani kahle kahle?
Harare ningathi okuqakathekileyo kakhulu ukuthi ngabe bayengezela ngazi indaba yama-treatment le ngoba amanzi akhona singakhangela idamu le-Darendale le-Lekitiwero amanzi akhona lenxa izulu lingananga kangako lo nyaka kodwa kungcono kodwa sile ndawo enjengechitungwiza ichitungwiza ayila amanzi ayo ithatha amanzi eHarare kusitsho ukuthi kumele ukuthi kube lemizamo yokuthi ichitungwiza izimele ibe lamanzi ayo.
Nxa sesikhangela umumo wendlala lapha ungathi khona ngapho eHarare edolobheni bakhona abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla yini njengabe emaphandleni?
Ya, iqiniso ukuthi uhulumende kaningi ukhangela abantu bemaphandleni kuphela engakhangeli abantu bemadolobheni. Ngoba singakhangela ngomumo wezomnotho, abantu abaningi kabatholi imali eyaneleyo yokuthi baphile. Wakhathesi singakhangela ukuthi ibhakede lomumbu ekuqaliseni kumnyaka libeli kuma-$5-6 kathesi selitshaya kuma-$13-15 abantu abaningi edolobheni baphila ngokugayisa ukuthenga umumbu begayisa kodwa ngokudula kwangkhona abaningi abanelisi ukuthi bangaphila sibili ngemali abayiholayo. So kumele ukuthi kube lemizamo ukuthi iningi labantu abasedolobheni esingathi ababelow i-poverty datum line lincediswe uhulumende angakhangeli emaphandleni kuphela akhangele njalo lasedolobheni lobheni ngoba ukuphila kunzima kakhulu kubantu abaningi abedolobheni abangasebenziyo nalabo abanye abazama ukuphila ngemisika. Nxa imali ingekho akula ozathengela omunye ngoba umsika uyahamba nxa kuyikuthi kulomuntu okuthengelayo. So baphila nzima sibili abantu eduzeni emadolobheni lapha ngoba kathesi nxa sibhodabhoda siyabona ukuthi abanye badla kanye noma kabili ngelanga njalo kungasikho kudla esingathi okungasuthisa noma kuphilisa imuli balutshwana abaphilo esingathi impilo e-right.
Umnumzana Albert Mazula ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeHarare Residents Trust ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekhona le eHarare. Umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi kasoze akhankasele ukuba ngumongameli okwehlandla lesithathu njengoba isekelo sombuso welizwe esikhona okwamanje singavumi lokhu yamukelwe ngembono ehlukeneyo. Abanye besithi engabe eqinisile esesaba ukukhuluma iqiniso kumbe etshaya inja efihla umphini. Bekulama-slogan kweminye imbuthano yebandla lezanu PF athi ngomnyaka ka-2030 umongameli Mnangagwa uza kuba elokho esesihlalweni lanxa amanye amalunga aleli bandla ikakhulu ibutho abebikwa ephikisana laleli nyathelo. Phezu kwalokhu ibandla lezanu PF bese lithole amalunga edale lephalamende amaningi okokuthi lilakho ukuguqula isekelo sombuso welizwe kulandela ukhetho lwama-by-elections olwapha izikhundla zalabo abaqotshwa ngelinye icele lebandla le-CCC kuzanu PF. Asizweni amazwi siqhubekele phambili ngalolu daba sihlaziya ukuthi uhamba njani. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lomnumzana Mthulisi Mathuthu ingcwethi kwezemfundo njalo ecubungula ezombusazwe.
Ngombono wami mina lento kumele sibheke kathathu ngathi kuma engiza amathathu ngoba kumele sisaze uqaleni ukuthi umlanga ka umuntu ongumntu osebenza sithu umuntu working the shadows umuntu ovele kusukela ngesikhathi sombangazi la ngombusazi umuntu osebenza ukuduka ingqondo zabantu kufihla izinto so kungenzeka ukuthi khona lapho yena uzama ukusivala amehlo uzama ukuvala abantu amehlo then kubuye kwenzakala ukuthi khona ngempela usevumile ngani sesesaba ngokuthi ayiphambe ngokufuna ukukhankasela ukubusa kwehlandla lesithathu ngoba phakathi abantu abusa labo abamfaka embusweni ngamasotsha masithi siyakhangela ngento nje esiphuma maphepheni amanye amaphepha akhuluma ngokuthi amasotsha asemtshelele ukuthi hayi ngilokhu ngeke ukwenza asisuze sikuvu kubuye futhi kwenzakale ukuthi hayi ngempela uqinisile sizwe akasafoni kumbe uyafuna so singawukhangela ngendlela ezinene
engaphumela igcekeni ubona abanye bakhe bekwamukela lokho njengoba usuke watsho ngokwebutho baningi yini abangamsekela kumbe balutshwana
ye ungathi ukubhekisisa usenkingeni la njengoba nje ubefakele uthe embusweni bakhona abamfunayo ukuthi akwenze lokho sike samuzwe nje umsekelo wakhe uwabo Kembo Mohate ekhuluma esithi hayi ngizomsekela
ngubani omunye abangamfoxela phambili ukuthi ancindise
amandla ezanu kaThesi yona ngokwayo iyiphathi ayikho iphethwe ngamavuto yibo abantu abayenza ukuthi iwine yibo abahamba bezibamba bamba lapha imtshina laleni ukuthi izanu iwine lanxa abantu belokhu behlala belisoluta iwine ngakho ke kuzoba lula kubo bona ukuthi bafake omunye okwakhathesi masikhangela umuntu abalakho ukuthi bamfake nguye uthiwe ipower yonke amandla wonke akhona ngale buthwe yibo nje abalakho ukuthi bamfake kodwa uma sithi uyabheka isisu uzobona ukuthi ukulwisana okunye okuthile ngapha komnangagwa asikathi i-civilian ruling faction langapha bebutho kodwa ma umnangagwa esephumile wavuma ukuthi uyaphuma kuzoba nzima ukuthi bazofaka abantu owabo ngapha ongekho ebuthweni so mna ngokubona kwami umuntu ozongena uzobevela ebuthweni okwakhathesi kulula ukuthi sithi nguChiwenga kodwa angithi abantu bayakhuluma la bathi uChiwenga ngeke abuze kodwa masibhekisisa kathesi ngibona sengathi bazofaka yini bazofaka yena ngoba angimboni umuntu ongabuya ongapha from iEngile singathi ngamasikileni thangathatha uyobisisaba la ngoba kulokulwisana phakathi kwebutho labantu bakamnangagwa abanye sasikhuluma ngayo sithi ingxenye yezalo lena sithi ilacoste.
Hello ke ngumnumzana Mthulisi Mathuthu ingcwethi kwezemfundo njalo icubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7. Egisikhangele esivela kumanye amazwe ngamafitshane. Kule nkampani zendizamtshina ezimbili ezimise indizamtshina ukuthi zingaphaphi zisiya kwele Somalia kulandela imbiko evela kwele Melika ethi leli lizwe lilakho ukuhlaselwa ngasiphi isikhathi ngamalwa ecatsha. Ibutho leMelika lazise lamuhla ukuthi linikeze amabutho akwele Ukraine izikhali ezincinyane kunye lenhlamvu ezathathelwa amabutho akwele Iran. Imbiko ethulwe ngeleMelika ithi izikhali lezi zihluthunwe zisiyaphiwa amabutho enhlanganiso yeHouthi. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Umthethwana kwezeMelika umthethwandaba wesigaba seNew York usulahlele kaChina isicelo sowaye ngumongameli weleMelika umnumzana Donald Trump esokuthi icala lakhe lokufumbathisa liyethoniswa kwelinye idolobho elingayisilo Manhattan. Leli cala lizaqala ukuthoniswa ngomvulo ozayo. UTrump wetheswa icala lokufumbathisa untombazana ophila ngokuziveza umzimba emphakathini uStormy Daniels. Amagqwetha kaTrump afake olunye njalo udaba emthethwandaba izolo olokumvala umlomo ukuthi engazathuka iziphathamandla zenkantolo labanye abasolayo ngodaba lolu okwenziwe ngomunye njalo umthethwandaba. kodwa kungakhathalekile lakho konke lokhu usekelo luka Trump lubikwa lokhe ludlondlobala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ngolwezi kuwonalo umnyaka.
Hayi, okwani lapha e-America mina mbona ngathi kusesekhatsha ngoba khathesi njengoba sisaphethe linyanga engeka April, May, June, July, August, September, October, November sengona sizangena kukhetho. Kakukabonakali ukuthi kuyini okuza kwenzakala. Ngoba angithi okungathi okunye okwenza kungabonakali ukuthi lo phikisayo ozama ukungena la esihlalweni uTrump unkoneza ngena amakhodi akhe lawo unkoneza ngena bonakala ukuthi amfuqa msengathi. Mina mbona ngathi basangqilana nje, basadingana lapha lalaphana, basafuqana, befuqana lapha lalapha. Kodwa ke kuzaphuma nqazo kusiya ekugcineni kwendawo ukuthi onguye ophumayo, okhanyayo ukuthi angawina ngubani. Okwakhathesi kungathi nje ngutshilo bhanga.
Umongameli Joe Biden ubona ngxakwe ukuthi enganqoba engaqhubeka kuhle umsebenzi yini kwedlula lokwakwenza kathesi, kumbe njengoba uyabe ngumuntu oyabe sekhule ukwedlula ayikhokhona kathesi ukuthi engayehluleka ukubusa.
Ya lapha engikubonayo ukuthi hayi ukhulu ngokhulu, xa ukhulu engukhulu ngokhulu. Imbona ngathi okunye okuzakhathaza, okuzahlupha ama-Democrats ukuthi bafake ukhulu ukuthi abe nguye obamelayo. Yikuthi bona abakholwa ukuthi kungaba khona omunye umuntu ongamelana lo Trump. So ekukhulumeni kwabo mina nxa ngingathola isikhathi sokuthi ngibacebisa ukuthi abakhuphe uBiden bafake umuntu omutsha, isikhathi sisesekhona ngoba abantu abatsha ababoni ukuthi bangavotelelana uBiden engikhulu enjani. Bangafaka umuntu omutsha, like for example uSenator Coons athathe laphana, then oseza kuba ngukhulu ngubani? Oseza kuba ngukhulu nguBiden, nguTrump. Then abantu abatsha baza kuthi kudlu bonke baye kuma-Democrats, sebewina, sebethatha umbuso lwana. Kodwa kwakhathesi hayi, ukhulu sesebenzile, kuthiwa kusina kudidelwana. Xa esesebenzile sesebenzile kadede, ayekela abancinyane benze.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni holandela izombusazo welemelika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseTexas khona pha kwelemelika. Abasakhulayo eZimbabwe ababhekane lesimo esibi somnotho welizwe bathi indlala enkulu yalonyaka ilakho ukuphazamisa imizamo yabo yokuziphandela. Okunenga sikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Abatsha laba abayisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% bebevele bephila nzima bekhangelele ukuba ukuza kuna izulu belime bethengisele uzulu okuchiyeneyo. Kodwa kunzima lonyaka njengoba kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3.7 million eZimbabwe okukhangelele ukuba bazaholiswa ukudla nguhulumende ngenxa yokungani wezulu. Iningi labo kalisebenzi ngoba amasekithali amaningi avalwa eZimbabwe. Omunye wabasakhulayo ohlala eJombe esigabeni sikaSabhuku, umlotshwa uThembani Dungeni, uthi ubhekane lendlala enkulu eza kwenza kube nzima ukuthi aziphilise.
Abantu bangapha sithwelenzi ngoba kubangalezulu. Kungabangalezulu osomabhizinisi sebekhweze intengo zabo zempuphu lokonke esingathi sifuna ukusebenzisa insuku zonke, okunjengabo cooking oil. So awa manje impilo sazoba nzima. Ngama ungela manzi, mawasingela zilimo, esilazo emakhaya sesiyagcina sesingabatshontshayo
kumbini. Ulibhathi Mlilo laye ohlala eZombe uthi isimo sesisibi okokuthi imali yonke abeyigcinile ukuze adinge icwencwe lokutshayela imota usezayisebenzisa ukuthenga impuphu.
Nxa sesikhangele thina njengabasha udubo esihlangana lalo ngesikhathi lesi esinjalo, abaningi bethu basebenzela emapulazini, kodwani emapulazini wakhona sebexoshwa imisebenzi ngenxa yokuthi akusela lutho lokusebenzela nxa kule ndlala, akusela lutho esilulimayo ngenxa yendlala. Okunye futhi abasha thina siphanyisa ukucaphuka, sigcina sidinga ezinye indawo sibalekele egoli, egoli yakhona futhi sifike sibulawa khona ngayo.
UHebert Majahana ohlale eHarare uthi indlala yalonyaka imikubi ngoba ukuzamele athumezele umama wakhe ohlala eNkayi imali yokuthenga impuphu kulokuthi agcine imali yokuzithuthukisa.
Ha, lonyaka izinto zimikubi kakhulu. Ngoba imali ebesiyithola yona le encane ebesiyithola ukuthi isiphilise sincedise kwezinye indawo ezinjengokwakha lezinye indawo lizona lezi umuntu angabamba kizo, isihamba yonke, isithi ihambe yonke iye empuphini, impuphu isikhwelile, izinto sezidula, impuphu nje specifically impuphu isikhwelile.
Owesifazana osebenza kunkampani ephekayo eHarare uNkosazana Pretty Dube uthi ngasela themba lokuba umnyaka ka-2024 uzamlethela impilo engcono ngoba ukumele asebenzise imali ayitholayo.
Indlala le ebuya ne-drought njengabantu abatsha izasiaffecta kakhulu ngokuthola ukuthi asisebenzi njengabantu abagciniweyo ngabazali, abazali bathemba ukulima, ukulima kwakhona kathesi yinto eyabe ingabhadali kusuka kusini, kakhulu uma kuyukuthi usetertiary ngapha ama-tuition ubhadalelwa ngumuntu osekhaya. Nxa bengavunanga akathengisanga ngapha le nkomo zakhona ziyacuba, kusuka kube nzima ngoba uyakwazi ukuthi nxa kungavunwanga kahle kungakwanisa ukuthi inkomo ithengiswe lawe uthole ukubhadalelwa ama-rentals.
Kodwa omunye osakhulayo ozisebenzayo uRegan Sibindi uthi akasoze avumele indlala yalonyaka ukuba imlisele emuva esithi uzaqala ukuthengisa ukudla ngoba esebone amathuba ngenxa yendlala.
Akulunganga ukuthi abasakhulayo bebe ngabantu abakhalayo ngoba izulu kalinanga. Nxa izinto zime kanje, yilo ithuba lokuthi abasakhulayo bedinge indlela zokuyenza ngayo imali. Kunengi abasakhulayo abangakwenza elizweni ukuthi bethole imali. Maningi ama-business opportunities abangakwanisa ukuwayenza, abangakwanisa ukuthi bewathole, bethole imali. Ngoba lesi ayisiso sikhathi sokuthi bebe ngabantu abakhalayo, kodwa kumele besebenzise izandla zabo.
Abenhlanganiso ezizimeleyo bathi kumele uhulumende aze lendlela ezehlukeneyo zokuncedisa abatsha lonyaka. Lokhu kugcizelwe uNkosazana Cheryl Maphosa owenhlanganiso eye-Youth Arise othi kumele uhulumende abe lesikhwama sokusiza abatsha ngesikhathi sendlala.
Besicela uhulumende ukuthi agcine imali or agcine isikhwama sokuncedisa abatsha nxa sikhangele indaba leyi e-drought, ngoba bazasala becina betshontsha, abanye sebesebenzisa into zidakamizwa. So sifisa ukuthi uhulumende ibacabange.
Ingcitshi kwezomnotho osebenza nenhlanganiso ye-Labour Front uMnumzana Peter Khanye uthi kuza kuba nzima ukuba uhulumende akhangele abatsha kuphela ngoba kuvele kulo dubo olukhulu lwendlala ehlupha wonke umuntu.
Bekungaba ngumqondo omuhle nxa uhulumende ubengenelisi ukuthi abe le mali akade efake eceleni ukuthi incedise intsha yethu yenze ama-projects atshiyenetshiyeneyo ngesikhathi lesi esikutsho esikuso sikhayelane lendlala ekhona ngemva kokungani kwezulu lonyaka. Uhulumende wethu kodwa ngimkhangele akalayo imali yokuthi akwenze lokho. Uhulumende wethu singakhangela tax bracket lapho kuza khona imali ayitholayo uhulumende inciphe kakhulu.
Kodwa isiphathamandla sikahulumende esibona ngomsebenzi wabatsha kuhulumende ekuhlangothi lweZimbabwe Youth Council uMnumzana Brian Nyangwade uthi uhulumende uyazazi indubo zabatsha njalo uzakuba lamacebo okubaphathisa.
Sizama ukuba abatsha babe namathuba atholakala kungatsha ezihlukeneyo zikahulumende.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo ubikele umhlaba wonke ukuba eZimbabwe libhekane nelidlala enkulu, ngakho ke ucele uncedo ukuze kudingelwe abalambayo ukudla eZimbabwe. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela eWorld Food Program zithi zizazama ngamandla wonke ukudingela eZimbabwe ukudla loba lidingele ukudla amanye amazwe. Okwamanje akukaziwa ukuba sokutholakala emalini eyokunceda uZulu ukulandela ukwethulwa kombiko ngumongameli Mnangagwa wokuthi ukoma kwalonyaka sokukuzinga le-national disaster. Ngiyimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Okwamanje sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, ngithemba liyaphuza lonke basakazi lomhlaba wonke jikele. Hayi, siyayibona indaba yeziki mani le. Into ekhona ukuthi akukho ngisho lokukodwa engibona kuzaphuma la, ngoba kade ayiqalanga namhla phela indaba yemali yeZimbabwe. Khumbulani ama-virus check, ama-special airport check, ama-bond note okubala yikuthanda vele, akungeke kwasiza lokho. Okukhona ukuthi akudingi isizathu esenza lona ikhanda libe buhlungu. Lolu hlupho olukhona lapha ngibukhokhela khona, angeke kube le nto kuthiwa intsha emangalisayo namhle ngaphuma ngalo mbuso vele ukhona. Indaba lapho akulungisiswe lapho kuqala, siyadlala sikhala njalo nje. Ngiyabonga.
Hello Studio 7, ninjani lonke ngezindawo ngezindawo? Mina ngisakhile ngiphuma enka esigabeni saseSebhomoni. Hey bantu, naye lo nyaka kunzima hlekeza, kunzima emvala phambi, kunzima sibi noma ubaba wethu samvotela siwawina, kodwa esicela basicaba. Hey lo nyaka kunzima, kunzima emuntwini wonke, akukho nto kubani kuright, kunzima emuntwini wonke, kunzima sinini, kunzima sinini. Nithi khona ngapho samufatile njani? Hayi thina siyaphila, siyaphila khonapho. Ulayo Studio 7 zangizwa ngikhuluma
usakazele njani. Hey mna ngigagoke yeko ukuqhuda kwami. Ulungisa imali, imali ya imali ya ungalungisa imali, imali enginavali imali after isikhathi ezo expire. Akayeke lo, ayeke yeke ukutwela kwibhizi kuqhatha abantu ngamanga. Ayikho imali ekhona eZimbabwe, ezilongo eZimbabwe kusesele government yezanop f ngeke
Sembona, sembona, sembona. Studio 7 masaza bahle ngifethele lokhulumayo nala eGoli. Sicela bandla ngalendawo yesibizele umuntu ophethe zemfundo ngabe emathebeleleni. Sike sibuze ukuthi kutheni kusama sithethela amatisha esishona ngapha emandebeleni, ngoba njalo nje mawuhamba uselapho uthole ukuthi itisha ishona. Ngiyakhumbula nje ngiyahamba ingane yami ifele isiNdebele, manje hamba ngisesikoleni siyafika lapho umuntu ofundisa isiNdebele umuntu olishona ongazinyeli ukupronounce amagama kuze kube nini ngempela senza le nto le ngabeshona. Ma ngisabuza utisha omkhulu wangitshela ukuthi cha amatisha nobani-ke, sifike ngicabanga ukuthi iqiniso lelo. Into abayenzayo bafake utisha omkhulu abelishona ebesebiza abangani bakhe, ebiza abangani bakhe nje bazofundisa. Ngeke ulutholile khunjane indebele le emashoneni, ngeke ulutholi indebele emashoneni. Kuqala please besibizeleni sibuze ukuthi indaba beyenza leyo nto leyo benika izingane zethu imfundo ephansi ebulala ulimbi. Ngibonge basakazi.
Studio 7, hayi siyabonga ukuthi lisethulela izindaba ezimnandi ngale ndlela. Le ndaba yale mali ekuthiwa imali entsha evelile esekhaya indlela nje uhulumeni yokudinga ama-foreign currency ebantwini ebamba abantu inkunzi. Hayi, angiboni ukuthi imali yezonceda abantu le. Zingaki izimali esezaphuma zahamba zishiya abantu behlupheka belahlekelwa zimali zabo emabhenki. Uhulumeni uyakwazi kufanele akwenze lokho, yayazi nemali okufanele ayikhiphe ukuthi yiphi, hhayi ukuthi akhiphe nalizona lise zimali ezinje. Uhulumeni akatshela abantu iqiniso, alethe imali okuyiyo eZimbabwe ebantwini.
Sanibonani kwi-Studio 7, kwi-Studio 7 linjani? Wonke ungameli linjani lonke kwi-Studio 7? Phansi ngabehluleki bakahulumende, phansi ngabo laba, hhayi ngabancindezeli uhulumende wakhona. Esikudlula uSmith lo phansi ngabo vela kulanto abazayilungisa laba bakuqamba amanga kuphela, abazehlulekela vele bayahakula ukuze imali kwabo lokhu ngama-newspaper batshiyane lati wala manga vele phansi ngabo.
Siyabonga balaleli bethu be Studio 7 elisithumeleke imbono wenu ku WhatsApp. Inombolo zethu zithi +12024650318. Nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu lingasebenzisa yona leyo inombolo +12024650318. Siyabonga, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.